indebele amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 1 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-NPP unkosikazi Joyce Mujuru utshaywe kabuhlungu namhla kanye labasekeli bebandla lakhe betshaywa ngamalunga e-ZANU-PF eHarare. Umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi. Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Elias Mujuru Usola umanisipala amapolisa labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke udlakela eHarare namuhla umkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru kanye labasekeli bakhe babhaxabulwa kabuhlungu ngabasekeli bebandla leZANU-PF. Umjuri labasekeli bakhe baze bayelatshwa esibhedlela belamanxeba abanye besopha kabuhlungu. Umjuru utshele iStudio 7 ukuthi ubesenza umhlangano labasekeli bakhe beze behlaselwe. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umsekeli wesikhulumeli se-NPP umnumzana Methuseli Moyo usole kakhulu isehlakalo lesi.
Isehlakalo lesi yinto edanisayo kakhulu njalo ekhombisa ukuthi ingwe eyizanu kayitshintshi amabala ayo besingakhangelelanga phina ukuthi ngo-2018 zokuthiwa sokulo mbuso omutsha kungaba leludlame olunje kodwa kuyatshengisa ukuthi izanu umnankagwayi kakhulu ngamasotsha la amfake embusweni abusa labo bajonge udlakela kuyasidinisa kakhulu lokho thina njengebandla le-NPP le-coalition ye-PRC kusidanise kakhulu Ntungamile.
Umujuru uthi utshelwe ngamapholisa ukuthi abanye babantu ababotshiweyo phezu kodlakela lolu ngamasotsha lithini ngalokho
kusegcekeni ukuthi akunamuntu ongumsivilenti ongasuka etshaya abantu bezenzela nje ipolitiki kuvele kuhlala kunjalo abantu abatshaya abantu ngabantu besisotsha abayabe besetshenziswa izanu akusephuthi lokho ngamasotsha yiwo avele asekuhle ngakube yi-ruling party bengathunywa-ke ngabakhulu bangkhona ukuthi hambani yetshala pha yikho sibona kwenzakele sihle.
Wathi ebuzwa emhlanganweni weDavos uMnangagwa ukuthi abamabandla aphikisayo kabasoze bahlukuluzwe ngabasekeli bezanu-PF na kuyiwa kukhetho. Yena wathi uyalusola udlakela kodwa wathi izigelekeqe ezingenza udlakela lapha lalaphaya kazisoze ziswelakale. Waze wakhuluma lokuthi iBhayibheli lilemlayo elithumi kodwa abantu bayephula mihla lamalanga lanxa nje beyazi. Nxa ukhangela amazwi akhe la ungathi isehlakalo sodlakela salamhlanje siyamangalisa na?
Akumangalisi uMnankagwa uvele unjalo uyathanda ukukhuluma ezigeza entweni ayenzileyo kusukela ngebackground ukuwela lamuhla akulanto ayivumayo. Nxa ekhuluma esitsho njalo wayevele ekwazi ukuthi bakhona abantu bakhe abahlomileyo abathumayo abazokwenza udlakela.
Umnumzana Methuseli Moyo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje umongameli Robert Mugabe ubikwa ekhala ngokuthi selokhe wagenqulwa embusweni libutho abangane bakhe lezihlobo zakhe kabasamnaki. Uthi vele kabasabonakali. Lokhu kuvezwe emsakazweni weStudio 7 lamhlanje ngumkhokheli webandla leNational People's Party unkosikazi Joyce Mujuru yena ohlanganelo Mugabe endlini yakhe ngolwesibili. Umtyuru uthi utshayelwe ucingo ngumgabe emema ukuthi aze embona endlini yakhe. Kulapho ke afika wamtshela khona ngalokhu, wasemtshela njalo ukuthi waqilwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe, yikho ke ukuba khipha kwakhe ukumkhipha kwabo embusweni. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission okhethwe izolo ngumongameli Emmerson Mnangagwa, uJustice Priscilla Chigumba ufungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje, wathembisa ukuqhuba ukhetho ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Kubika uMavis Gama.
UJustice Chigumba ufungiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini owenzelwe esigodlweni sakhe se-State House eHarare. UJustice Chigumba uhle waveza ukuba ukhetho luzoqhutshwa uNhlangula engakafiki. Ekhulumisana lentatheli izindaba ngemva kokugcotshwa kwakhe, uChigumba uthembise ukuba uzoqhuba umsebenzi wakhe elandela isekelo sombuso esikubeka sobala ukuba lwenziwe nini ukhetho luka-2018. Wengeza ethi iZEC izoqhubeka ikhulumisana labamabandla ezombusazo aphikisayo wona akhala ngokungaphathwa kuhle.
I'm sure those are issues that the commission will look into because as you know,
lokho ngokunye okuzahlolisiswa ikhomishini yethu. Kumele luqhutshwe ukhetho kulandelwa isisekelo sombuso inyanga kaNhlangula ingakedluli. Amasango ekhomishini avulekile, sizimisele ukuxoxisana lamabandla wonke ezombusazwe njalo sizaqhubeka sixoxisana njengabantu beZimbabwe.
Abakhulumisane lalumsakazo bathi lanxa belijabulela inyathelo lithethwe ngumnangagwa ukukhetha uChigumba ethatha isikhundla esachiwa nguJustice Rita Makarau, kungekho okutsha azokwenza ngoba ezolandela izifiso zomkhethileyo. Umnumzana Bekezela Gumbo yingcwethi ecubungula ezombusazwe esebenzela inhlanganiso eyeZimbabwe Democracy Institute, ZDI.
Kodwa kunzima ukuthi sithi thina engasinika ama-election a-free and fair lumama ngenxa yokuthi singazisisanga ukuthi uRita Makarau yena vele waritaya kanjani, ngoba uRita Makarau angazange ekhulume ukuthi uzaritaya nje kuso kukliya ukuthi karitaya ngokuthatha. So mase siba lonakho si-appointa lowo munye olandelayo, abantu bazabhelieve ukuthi usedinga umuntu ozasebenza ngendlela yena uMnangagwa ufuna ngayo. So ukuthi ukuthi sibekwazi ukuthi uMnangagwa ufuna ukuthi esebenze ukuthi kube friends yemvu, ufuna ukuthi esebenze ukuthi ekhabele ibhori ekoleni lakhe. Angisi wazi, it's still not clear. Ngomnawo futhi ufuna ukuba le free and fair election. Imini ye free and fair election yakho uMnangagwa yesi kanye ukuthi umama lo umappointe kwazi uzayenza ngale free and fair election.
Ugumbo uvumelana lombono othi kumele kube ngezimeleyo linhlanganiso yeZEC ukuze iqhube umsebenzi ngemfanelo.
Ya khona kunjalo, wonke umuntu uMnangagwa umexpect ukuthi ekhume konoko, and wonke umuntu uma ephiwe umsebenzi ngupresident umele itsho njalo. Ukuthi uzayenza khonoko uMnangagwa kutshoyo uma esithi free and fair. Upresident uma engathi free and fair, as long as iZEC ingazimelanga yodwa, idependa kuma-appointments kapresident, it means iZEC izayenza i-free and fair naleyo upresident. So ngiyakwazi ukuthi i-free and fair ngabe ingaso free and fair wena itshoyo, kodwa upresident ngathi yiyo le i-free and fair ngitshoyo, wena o-appointiwe kumele wenze lokho ngoba unjani. Uresponda kupresident ungeyo appointer. Umama lo appointiwe kanele yenze lutho oluphikisana nopresident, kumbe ongaliphiwanga igovernment ukuthi elwenze.
UJustice Chigumba uthatha isikhundla esichiywe nguJustice Rita Makarau, yena ochiye umsebenzi ekususweni embusweni kowaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMnangagwa uthetheleli ithuba ukugcoba ngokusemthethweni amalunga ekhomishini ezobona ngezomhlabathi emadolobheni, e-State Land Commission, akhethwe nyakenye kodwa yelindele ukufungiswa ukuqala umsebenzi. Amalunga akule commission ekhokhelwa nguJustice Tendai Uchena njengomgcinisihlalo wayo abalisa uHitha Chingono, Tarisai Mutangi, Andrew Mlalazi, Petronella Msarurwa, Steven Chakaipa, Lovimba Inyemba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Uketo olukhululekileyo luloyiswa ngabantu abanengi eZimbabwe njalo amazwi kaJustice Chigumba afake ithemba ebantwini abanengi. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuthi uthini ngawo.
Ngamazwi amahle kakhulu nxa ngabe ezawalandela ngokuba into enkulu yikuthi alandele isisekelo sombuso asilandele njengoba sinjalo konke okufunwa yisisekelo sombuso ukuthi bonke abafuna ukuvota barejiste barejiste kungavinjelwanga bonke abafuna ukuvota bavote kungavinjelwanga angasekela iqembu a-announce ama-results wona la yiwaphumileyo ngokuvota kwabantu akulanto enzima kukhona lokhu kuyathembisa ke nxa ezinikele kulokho sesilindele ukuthi enze
kukhona yini Ncube mhlawumbe obe kungahanjiswa kuhle ngomgcini sihlalo osanda phuma uJustice Makarau ongaxwayisa ngakho uJustice Chigumba ukuba na engakulokothi
uRita Makarau zakhumbula ukuthi wakwaba sephalamende ngaphansi kweqembu leZANU-PF kwakuvele kulokucabangela ukuthi mhlawumbe ngabe lokhu elozwelo ezwelana leZANU-PF ngakho-ke lo kumele abekhathana leZANU-PF abekhathana le-NCC abekhathana leZANU abekhathana la wonke amaqembu okubusa asiko ukuthi kuthiwa kasuke kuzana ku-NCC vele kangabi le qembu alisekelayo kuqakathekile ukuthi kubonakale kunjalo enze kanjalo aphile kanjalo aphilizwe ithemba lokuthi indlela ukhetho olubekwe ngakhona yisisekelo sombuso uzalulandela lunjalo alandele umthetho angakhonjulwa ngabantu kwenye indawo.
Bakhona Ncube abanye abathi uChigumba ubengalungelanga ukuba kulesi sikhundla abafana lo baba uDavid Coulthard yena othi uChigumba wake wetheswa icala lenkohlakalo ukungethembeki icorruption lanxa nje engazange aye emthethwandaba wathonisiswa phezu kwalolu daba uCoulthard uthi ngalokho ubengamelanga abe kulesi sikhundla ungathini ngalokho?
Nxa sonke singaya ngokuthi umuntu kwetheswa icala namapholisa kumbe inhlanganiso ethize sekumele alahlwe angiboni ukuthi kuyindlela enhle yokusebenza kodwa muhle ke umbono wakhe laye uDavid Coulthard kodwa umuntu kumele kuphela alahlwe ngoba esegwetshiwe inkantolo nxa engagwetshwanga inkantolo kakabi lecala kuwakuthiwa yi-presumption of innocence ngesikhiwa.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnumzana Elias Muthuri namhla usole kakhulu umansipala weHarare amapholisa kanye labakubutho ngendlela abahlukuluza ngayo abantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Kubika uMavis Gama.
Babeze ukuthukuthela abaphila ngokuthengisa laba emhlanganweni abawungene lo wake waba ngumeya weHarare osengomunye wabasekeli bakamongameli we-MDCT uMduri enkonzweni e-Anglican Cathedral eHarare. Esethula umbiko wakhe uMduri uthi abaphila ngokuthengisa kakumelanga bahlukunyezwe ngoba bengakhethanga ukuba kulumsebenzi kodwa befuqwa yisimo somnotho.
And I expect ukuthi mothuma ama-municipal police kunodzingirira abantu. We don't want to go to the municipal police. Muchiwa vumira kuti vanodzingirira vanhu. Tona kuti vandotaura zveorder mustreet.
Asi kukhangeleni lokho kuba lithumi amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Kasifuni ukuzwa kuthiwa livumela amapolisa kamansipala ukuxotshanisana labantu. Sifuna ukuthi bayelungisisa izinto, kasibafuni thina. Nxa kungaba kubutho sizabakhumbuza ukuthi lingakhohlwa ukuba salisiza ngesikhathi lithatha umbuso ngamandla. kunga isikwe ukuthi safola ezidaladeni mhlaka 18 lwezi ngabe kathesi sikhuluma okunye kabasisize lathi ukuthi labo bathole iholo mabasisize ukuthi umuntu wonke odubekayo athole ukuziphilisa leli lizwe lilenotho eningi engenza wonke umuntu aphile ngendlela
omunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela emzini weGlenview umnumzana Dumiso Sibanda uthi akukutsha okukhulunywayo lanxa kungasiza nxa kungalandelwa
ya namhlanje ukhulunywe kukhulunywe into ezili kwansi ukuthi zinceda ama vendors but into eproblem yekhona ukuthi izinto ziyakhulunywa just kuphomba ukuthula kube njalo so you find ukuthi in fact ama vendors singasela faith the leadership especially my councillors singaza ke simele kono ukuthi siyahlala lokho ekuthiwa hayi i council iyajwayelwa yini uhulumende ihulumende ngabantu and abantu yama vendors as we can say now ama vendors wonke ayi abantu bonke abahlezi lapha eTown ngama vendors abantu abathengisayo abanye bathengisa izimali abanye bathengisa all its vendors so I council ngokwayo iyakwazi ukupromisa on that so bona ngokwabo bale ma powers abo omele bowa exercise even though igovernment yona ingwayo ilama powers I know ngafuna ukusebenzisa umbe ipolice umbe whatever ipolice is not supposed to be there
esola ukusetshenziswa kwamasocha uSibanda lokuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa njengaye
amasocha akhona ukuthi defend ilizwe defend abantu defend ama vendors not ukuthi harass ama vendors amapolisa ama municipal police even lamapolisa umahlisa ukuthi efanele amapolisa ayiwo umethe defend abantu abuye efuna ukugijimisa abantu bachiye izinto eziqhathe kule some people ayakwazi ukuthi umuntu egcotshwe imota egcotshwe imota ithi call the police they don't come bathatha isikhathi esigcine ngabuye but ungabatshela ukuthi kula vendor umethe be the directive ukuthi bekhiphe ama vendor they come very fast of which so ama vendors they are people and yiyo imajority ekhona eZimbabwe and sonke sithengisa nje ukube ngilapha is because ngikhathe senduza imali eningi ukuthi ngila
lanxa eyamukele ngenjabulo inkulumo kaMzuri yokuthi abameli bezigaba lamakansila kumele baqhube imihlangano sikhathi sonke yokubonisana ngendaba ezinje njengalokho okuchiwo isisekelo sombuso uSibanda uthi yikhona bezobona okuzokwenziwa
ngisho kalutshwane le yikho kupresident weqasi uthi ezama ukuthi ehlanganisa ama vendors lana lamakansila ngoba mina ngiexpect ukuthi ama councillors kumele ukuthi ele lama series of meetings ama vendors endaweni lapho abahlala khona this is izikhalazo zama vendors bephuma lama solutions abe khona kulungisisa izinto zakho ngoba kathi sikunje sihlangene kunje lama ama councillors sokuphelile ngqeso ukuthi but we know ukuthi under president acting president we MDC Elias Mzulu I know umuntu oko waba khona kulokuzeni ku position ena leyo I think he has got people at heart he will do something for them
Oze emele umeya weHarare uKansela Girison Mandere utshelele umhlangano ukuba uMunicipala uyaziqakathekisa zonke izakhamizi zaseHarare ngokufanayo engabandlululi inkinga ekhona ethi ngezinye zezisebenzi zikaMunicipala ezihlanganisa umsebenzi lendaba zombusazwe uMandere uthi njengoMunicipala kabafuna ukubona abaphila ngokuthengisa behlukunyezwa kodwa udubo lusuka ludalwe ngabebandla elezanu PF ababambanisana lezinye izisebenzi ukwenza eminye imisebenzi engekho emthethweni
dambudziko riripo ndofunga ndoti ndambotaura kuti some of these things
udubo yikuba ezinye zalezi zinto zenziwa kulandelwa ezombusazwe kukhona ukuyabekwa kusenzakala kukhangelwa uhlangothi kwezembusazwe ungakhangela leyo mtambo yeCopacabana kanye leyinye leyo kumele ngabe kayikho kodwa lokhu kungalandelwa lokhu isimanga yokuthi kungaba ngabe MTC yabenza intando yabo uthatha isikhathi ukubaxotsha ngezinye izinkinga esibhekana lazo njengomunicipala lapho siqhuba umsebenzi
uMzuri uthetheleli thuba uxwayisa omunicipala elizweni lonke ukuba balungisise wonke ukhalazwa ngabaphila ngokuthengisa wengeze ethi labo bakulumsebenzi kumele basebenzelane lomunicipala ukubona ukuba lapho abathengisela khona kuhlanzekile kube umthwalo wabo labo ukubona ukuthi amadolobha alondolozwa ehlanzekile ukwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana lesihudo sekholera njengalokho okwehlele iChegudu uMzuri uthi akumelanga bavume ukususwa ezitaladeni lapho abathengisela khona kungaba ngumunicipala amapolisa loba amasosha uhulumende aze alungisise isimo somnotho inguquko oqobo uMzuri ethi izolethwa ikukhetha inkokheli ngokuhlakanipha kukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa lonyaka wakutaza umanispala we Harare umzuri ukuba avule izambuzi edolobheni esetshenziswa nguZulu ngoba esethwala qatha nxa esefuna ukusebenza leyo ndlu encane njengoba sezihlala zivaliwe isikhathi sonke osekubangele ubuchapha abantu sebequtha ndawana yonke. Lamazwi kamzuri ajatshulelwe ngabangene lumhlangano e-Anglican Cathedral Hall. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela ukukhethwa kuka-Justice Priscilla Chikumba ukuthi abe ngomgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene ecingweni, lingene emsakazweni le sibe imbono yenu. Ukubhacabulwa kukankosikazi Joyce Mujuru labasekeli bebandla lakhe ngamalunga ezanu-PF namuhla kuza lanxanje umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ethembisa ukuthi ukhetho oluzayo luzaqhutshwa ngokukhululekileyo. Ukuhlaziya isehlakalo lesi sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule kanye lesiphathamandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu. Ugawule usungula lingxoxo.
Ngizathanda ukuthi ngithi ungameli uyadanisa kakhulu ukuthi kube lesahlakalo esinjengalesi silungiselela ukhetho. Umongameli sekukhulumile phambilini ukuthi ukhetho lolu lumele be lungabi lodlakela, kumele ukhetho olwahlukileyo kuzo zonke inketho esikhetha abalazi. Umongameli Mnangagwa udinga ukulungisa ilizwe lihlale ngokuthula. Kodwa-ke uyadanisa ukuthi-ke mina ngeke yitsho ngithi mina okwenzileyo abakwenzileyo ngabe zanu-P F kumbe ngabantu ukuthi sekulobu ganga obuningi abantu abangabe bedinga ukuthi bangcolise nje uhlelo lukamongameli oluhle bengena nje ngezandla zabo ezingcolileyo besenza nje okusetshenziswa ngabanye abantu abathile ikakhulu khonokho singathi sokukhangele sithi mhlawumbe kuvelela kuzanu-P F kanti kulabanye abantu abadangileyo nje abalolu hlelo lwabo olunye olobu ganga abajonga ukuthi baveze nje ukungcolisa njengoba silungiselela ukhetho lolo bephambanisa inhlelo eziningi ukuthi hayi ukhetho soze lube free and fair soze lube luhle lube lalokho lalokhu bekhetha nje ukuthi bangcolise nje into yonke ngibona ngani kule sandla sokuganga khonapho entweni naleyo.
Nasi indaba baba Ndlovu.
Ingweka ithinti amabala ayo amanzi kakhohlwa lapha ahamba khona izulu njengoba lisina lamhlanje aza kugeleza ngendlela avele ejayele ukuhamba ngawo. Sisitsho ukuthi ibandla lezanu-P F ngeleropa umsebenzi wabo wokutshaya abantu bekungamangalisa ukuthi size siyefika kukhetho kungela bantu abatshayiweyo kungaba yisemanga esikhulu sinalesi besingethuka inkomo ibingazala umuntu komhlahlandlela. Ukusebenza kwabo bezanu-P F kusukela-ke ngesikhathi sayo yifonyo ngo-1963 siyakwazi ukuthi kuyatshaya abantu kuyabulawa abantu kuyanyamalalisa abantu bekusenziwani omgabe njebe sephumile-ke sekungena uMnangagwa. UMnangagwa-ke besicabanga ukuthi uzafika-ke atshintshe ngomlomo siyamuzayo ikhuluma ikuthi violence kayifuni kuyinto enhle kodwa-ke abakwenzayo-ke kugrawundi nalokhu akukhulumayo kuthiyene uyathembisa kuphela kodwa-ke kungabi lotshintsho olukhona njalo bekakusethuthi ngoba yikho ukusebenza kwayizanu yikho ukutonka kwaro igaro elakhona lona lelo ukuthi abantu bazabe besithaka into edanisayo kakhulu njalo-ke bathewe izanu-P F siyakwazi thina ukuthi yindlela-ke abekhisela ngayo abantu-ke kodwa-ke umongameli wabo ephozisa Mnangagwa ethi hhayi efuna ukuthula kodwa-ke sithi sa befuna lo muntu esasazele umuntu ngenja ethi sa futhek saka emluma phinde athi futhek ingane uyayiphuza kodwa ekwazi ukuthi njakhe ufuna ihluma umuntu. Ukwenza kwezanu-P F lokho akwethusi kakumangalisi lokungamangalisa nga kulokuthula nga abantu kabathayo.
Baba Gawule yakhuluma uNdlovu ukuthi ingwe kayitshintsha amabala.
Ngiyambuzwa thimili kakhulu nameli ubabazala uyakhuluma la ye kodwa-ke kodwa mina into engingayitsho yukuthi asivumeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyatshintsha njalo abantu bekhuluma bayatshiyana kwenza kodwa ngithanda ukuthi ngikutsho yukuthi la mabandlana la afikisayo aselokuganga okokuthi kwesinye isikhathi bayenze ezinye izinto ezizamele ukuthi baphumela lokho abakufunayo kwese kuba sokubafanela kona ukuthi kwese isikhathi bese kuthi hayi ukhetho lolu azozibe free and fair ngenxa ukuthi bona ingamhla umba bakalungiseleli ukuthi bayekhethweni bese befuna ukuthi baqatshe ngomunwe umuntu ukuqatha ngomunwe abuze kwaba kuhle ngoba uzabukhanya egcekeni ukuthi ukhona ukodwa ukuqatshile mina into engayitsho ukuthi ngithi mina angani ukuthi kwenzakale njani ukuthi kusesemasinya akudingisiswe kucubungulisiswe kuhle ukuthi ucwayisiswe amapholisa enza umsebenzi wayo etholakale ukuthi kati vele kubangelwe yini ukuthi kuze kube nodlakela lolono ngobani abangemva kwalo ngobani njalo nxa kukhona abantu abanethanda yiko noma ngiwayipilibanda bajeziswe ngendlela eqondileyo kodwa angikubalekeli ukuthi noma ngubani ngakwenza udlame bengaba khona abanye abantu abavelele kuzanupf abakwenzile khona kodwa anginaqiniso lapho ukuthi kwenzakele sibili kodwa ngendlela engibuzwa ngayo likubala hayi ngithi mina kodwa ngicabangele ukuthi kungaba nesandla sokuganga thize
uyatsho ugawule Ndlovu uthi kungaba ngubani mhlawumbe abamabandla aphikisayo lani selingaba liphathekile ngenjongo yokuzama ukuphambanisa ukhetho
hayi lokho nike kwenzakale uyakwazi umthonyana wami ukuthi hayi nike kwenzakale lokho thina kumabandla aphikisayo kathethi esibhizi ngakho ngikukhuthaza abantwana bezimbabwe ukuthi barejiste esibhizi ngakho yikukhulumisana singamabandla aphikisayo ukuthi sibe le-grand coalition sonke sibe ngaphansi kwe-MDC alliance sisekhweni sibambene yikho-ke hathi ngeke sithayane ngapho sikhombisana kakwenzakali khona lokho
umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-PDP ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule owezanu-PF amazwi aveza imbono kahulumende wemelika
umnumzana John Sullivan umsekelo womphathintambo wohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuqinisa ubudlelwano lele-Iraq kwezenotho lezamasiko usullivan uthi kuyabukeka okwenziwa kwele-Iraq lapho abantu lebutho abalwisana khona ngamandla wonke lamalecaja awe-ISIS uncome njalo lamazwe akumanyano webutho le-Global Coalition alwisana le-ISIS uthe owakusenziwa ngamalecaja la lokhe kuzondise abantu abaningi kwele-Iraq usullivan uthe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bakwele-Iraq babambane ukwenzela ukuthi balwisane ngamandla wonke lamalecaja la uqongosele ukuthi kumele kube lobudlelwano obuphakeme phakathi kwelizwe le-Iraq labasekela uhulumende kwesabelo sabantu bohlobo lwesikhethi usullivan uphinde wathi ilizwe lakhe lisekela uhulumende ogoqela ilizwe lonke olakho ukuphumelela abesekuqula impilo yabantu bonke kwele-Iraq uthe ilizwe lemelika lizimisele ukunceda labo abakhahlanyezwa ngamalecaja awe-ISIS njalo lokuthuthukisa inkolo zabantu ezijiyeneyo ilizwe lemelika kusukela ngomnyaka ka-2014 selinike ele-Iraq amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion yokunceda abantu abakhahlanyezwa ngamalecaja awe-ISIS ilizwe leli lithi likhangelele ukuthi kwenziwe ukhetho olubalulekileyo kwele-Iraq
siyabonga Gibbs uzulu wemagwegwe kobulawayo usele ebambe owangaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisotsha edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili undoda lo ubikwa ebehlome nge-AK-47 njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine wazama njalo ukuzibulala kodwa wehluleka sikhuluma nje ulaliswe esibhedlela sempilo kobulawayo kanye lomntanakhe ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umkhokheli webandla le-National People's Party unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe batshaywe kabuhlungu ngabasekeli bezanu PF eHarare namuhla umgcinisihlalo weZimbabwe Electoral Commission omutsha ufungiswa ukuqala umsebenzi njalo umongameli Mgabe uthi sebalekelwe ngabangane lezihlobo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.